Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 30 Mpalakazi 2020 ng Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le coronavirus. Lamuhla silengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti i-voters roll lwalumaniki-niki.
I-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona, ibe inzimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
Bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le coronavirus. Ababhubhileyo ababili ngabesigaba seMatabeleland South, kuthi oyedwa ngowakoBulawayo, lomunye weManicaland lowe Mashonaland East. Kwababanje igciwane le coronavirus abangamachumi amathathu lantathu 33 ngabalithelelwa eSouth Africa, abanye balithola elizweni. Asebebulewe iCOVID-19 selokhu yaqhamuka ekuqaleni komnyaka, sebengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba munwe munye 359. Lengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti kumbe i-voters roll lwalumaniki-niki. Ababencintisa isikhundla sikamongameli Nkosazana Thokozani Khuphe, Morgan Komichi lo-Elias Mutsuri bakhala la ukhetho luphakathi laphakathi, besithi kulokuqilebezela phezu kodaba loluhlu lwabavoti. Kodwa ukhetho lwaqhubekela phambili, umnumzana Douglas Monzora wanqoba ngamavoti afika phose inkulungwane eyodwa, elandelwa nguKhuphe wathola amavoti adlula kancane ikhulu 118. Oyekhokhela iqula labazimeleyo beqhuba lolukhetho, umfundisi Angliston Sibanda, uthi lolu khetho lwaluzahamba kahle, ngabe uluhlu lwabavoti lwaluhlelekile.
Engakutsho mina ngombono, angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective, kodwa njengomuntu kade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-Independent Electoral Management Board ekade iphethe lolukhetho, yimi ekade ngiqoqa abade abavotisayo bakhona ukuze abantu babalaleli bakuzwisise umsebenzi ojala ukwenziwa ngabo babusula igwana nxa kade kuyizeki. Senza ukukhuluma ngama-facts, angikhoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usubuzile yokuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona, ibe inzimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila. Bekulamabizo abantu ababe ngama-delegates akade ku-2014 akade engekho kuvoters roll, bekulamabizo abantu abangamelanga babe khona kuvoters roll ngokuzwa kwethu akade esekhona khona lokho kodwa sabanika ithuba thina njenge election njenge independent election management board ukuthi basebenze i voters rolls because bayilungise basinike i voters roll abayivumeleneyo elama delegates aku ayekhona ngo 2014 njengokulaya lokuqondisa kwedalele le Supreme Court kodwa leyo voters roll kasitholanga besiphiwa okungamaphetshana okuthiwa kuvela kuma provincial chairperson okuyikho okubangele umsindo indlela inkundla okudlalelwa kiyo ilingane ngoba abanye abamathebeland north abantu abafika mhlawumbe 30 or so amabikeliso abo atholakale engekho kuhluhlu lwabantu abamele bavote
bakhona abanye abasebefuna ukuvota kumbe abavotayo bona bengekho kuluhlu lwabavoti
njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe inshambles ihofisi elections directorate yehlulekile eyabo abantu bemdct yehlulekile ukusinika ivoters roll uluhlu lwabavoti oluqondileyo
ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele sifundo bani esingatholwa ngamanye amabandla ezombusazwe
lapha mina sengikhuluma ngombono wami into yenziwe emdct okwakuqala yinto enhle kakhulu okufuza ukuthi ngabe ifundwa ngabantu abangamanye amabandla engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional one sayenza ama-ballot papers a-professional sayenza ukhetho ngendlela professional sasesixakwa into eyodwa ukuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe abanye bahaba khalala sekusekugcineni kwenziwe kuhle othaling konke khona khana okwenziwayo ukuze kefike kubaleni esingakujwayelanga ukubona kusenzakala kwamanye amabandla siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa ama kwakungela voters roll lakho sezwa kuthiwa abantu babevota ngamabhakede kusenzakala into ezinenginengi kwase kuthiwa kuyabalwa amavoti kwacitshwa amagetsi kwaba yichobechobe nje kwangaqedakali kodwa kwathiwa sokuthi kwa-ana kwaba labanye aba-announce ukuthi bawinile siyakhumbula ukuthi ama-DCC ezanu-P F abele ngxabangxoza eziningi kakhulu akulanto ephumileyo kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa yi-electoral democracy ukuthi isebenza njani
umfundisi Angliston Sibanda ngowayevotisa amalunga ebandla le-MDCT ngesonto ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo kusasa thiyani ndlebe Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli lokhu kulandela ukubotshwa kukameya wedolobho leHarare ngeviki edluleyo umnumzana Jacob Mafume obengumeya weHarare wetheswa icala lenkohlakalo njalo usencitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kathathu sikhuluma nje amakhansila eHarare asekhethe ozakuba ephethe isikhundla sikameya umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasmanda utshele Studio 7 ukuthi sokumgceke ukuthi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli kufakwe ama-commission.
Yiko-ke sivele siyakwazi ukuthi bahlose ukudiliza ama-councils emadorobheni njengoba lisazi ukuthi amadorobha amaningi vele edethungamelwa i-opposition eyi-MDC Alliance. Umonzi lwalokhuphe basetshenziswa ukuquphuna abantu benu elibathume kuma-councils. Namhlanje sebedinga ukuthiwa yi-commission abazahola izimali ezidlula ama-councillors wonke eHarare ngoba bazabapha isikhathi eside besithi kabalungise lokho abathi awuhambi kahle. Yibo abadiliza i-council baphinde bazifakele i-commission yabo. Abalandeli isisekelo sombuso esathi akube le devolution. amathawna amascapitals icapital city yaHarare lobulawayo kwathwiza bale metropolitan city izaba la ma councillors agoqela ama MPs igaba uameni wabo ebe ngumeya wale indawo kodwa izani ngokwazi ukuthi emadorobheni wonke ayilasekelo ami ukufeza idevolution bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo khona bezahamba besithi ama councillors opposition adakiwe akulanto abayenzayo siyakwazi ukuthi yibo abaapprova ibudget
manje ngokubona kwakho ubona ngani bafuna ukuthi bayenzeni bona bezana uPF
siyakwazi ukuthi uminister nguyo approve ranking top officers njengo town clerk lama directors awe council siyakwazi ukuthi yibo njalo kabalawula imithi yamanzi sethi imithi yamanzi drop position eHarare awayo bantu bala besitizinwa ingathathi amadam kodwa sebawathatha siyakwazi kobulawayo ukuthi amagetsi lawana avele emphongolweni sithi intuthu ziyathunqa bazithathela yikho ke lokhu thina vela kusesabisi siyakwazi ukuthi vele bahlose ukudiliza namhla sebedilizile babantu bancediswa ngokhuphe lomonzora kathe sukhuphe sebemlahlela phana njengesoki selidavukileyo bakusebenzisa ukhangele njengemathemba njengenhlanzi ezincinyane mandebeni leziyana ezingadliwayo namhlanje siyadana ngokuthi abantu bethu ebesebenza labo yibo abaqinisa i-dictatorship umakhuphe lomonzura bathini ke ngalokho okwenziwe ngoJulayi Moyo sefaka i-commission abantu abangakhethwanga mahlabe zulu kubuhlungu ukuthi abantu basebenza gadalala abanye bethu bedonsele emuva ngoba bafuna ukusigcwalisa inotho nokusuta emzini yabo kungenani akulahlwa the mbeleko ngokufelwa ngiyaliqinisa ngempela ukuthi iMDC Alliance ethungamela ngu-Advocate Chamisa sisesiqongweni sikhulu ukuthi kusasa nje kungaba le free and fair election siyawina konke ku-presidential ku-parliamentary naku-council akula muntu ongasivimba uma kule credible election
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC yabo
kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende useqalile ukususa abantu esigabeni seManicaland lapho okwesatshelwa khona ukuthi izulu lesiphepho eliphiwe ibizo lokuthi Cyclone Charlene lizachaya khona. Iyezi lezulu leli libikwa selifike eBeira kwele Mozambique. Iphephandaba leChronicle lithi isisanasana kade siseBeira Bridge sesiphelile okokuthi izihambi sezicapha umngcele we-Beira Bridge ngesikhathi esifitshane. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi uMary Mbayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa uncitshwe ipasipoti yakhe ngumthethwandaba yena kade efuna ukuthi ayekwelatshwa kwele South Africa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani ngiyabingelela ku-Studio 7 igama ushukela ngiphuma lapha enkayi enzalwa khona asibonge Studio 7 indawo elisethulela zona iyaphela umnyaka manje lonke lisethulela indaba ngobunono obuhle kakhulu. Eish kunzima kwelakithi kakhulu kakhulu ebantwini bakithi noma ababoni odadewethu makhuphi ukuthi basetshenziswa kakhulu namanje vele uMonzora babesazi ukuthi umuntu abamsebenzisayo nje makhuphe nje phambili egijima yonke lento ayenze eDMDCT namhlanje kwenzekani makwenzaka kanje endade bemtshela umakhuphe abantu ukuthi hayi dadewethu laba bantu bayakusebenzisa kodwa hayi bekungena ngapha kuphuma ngale okwanamhlanje kubhlungu mase kunje singazi kudadewethu ukuthi uzobuya yini ekhaya ngoba simdinga ekhaya thina sakhena ongokwethu okungokwethu size sibone ukuthi simisa kanjani izwe lakithi umthwakazi ngoba ayi kunzima kulabo abantu ofuna ukusebenzisa namhlanje sazi udadewethu makhupha uzobuyela kwe-MDC Alliance noma uzovula elakhe iqembu futhi ethi leli ngelami ngoba kodwa iqembu phela ngelabantu so eyi kunzima dadwethu buya ekhaya mani buya ekhaya sisebenzeni sibone ukuthi senzani ngemthwakazi ngeke sibenze lutho laba bantu bafuna ukusebenzela izisu zabo bafuna ukuhlala bephatha sibayekeni balwe bona bodwa khona le mpumalanga thina sisebenzeni isilungiso ngokwethu kuphela nje abantwana ngeliyeke ukuvotela amaphathi angekalenzele lutho ngiyabonga
salibonana ku-Studio 7 bengikhangela i-Extraordinary Congress ye-MDCT hey laba bantu ambona ukuthi bangaba ngamakhokheli abaqondileyo indlela abebeziphatha ngayo bekulomsindo omkhulu kakhulu umakhuphe imaski weyikhiphile ukomiti ekhiphe imaski uMonzora ekhiphe imaski uMzuri ekhiphe imaski bonke amakhandidati bebekhuluma ngasikhathi esinye bonke kungaqedakali ukuthi unjani kambe lisho ukuthi singakhokhelwa yibona abana abantu shuwa yikho gawule sihlale sola ayi esoli MDC le kamakhuphe ayi lokho abakwenzayo kulangqondo lokho kathi ngani sasibona uShamisa asakaze sibone besenza kanje sasibone besenza into ezile order manje lapha kumakhuphe akula order namhla siyatshelwa kuthiwe uMonzora katshontshanga mali kukhuluma umakhuphe kwelinye kusasa kuthiwe hey utshontshe i-6 million akule nto yakhona eqondileyo nabo Deni Moyo labo bazikhulumele izinto ezingaqedakaliyo batshintsha ama-goalpost namhla bakhuluma lokhu kusasa lokhuyana ungani ngabantu abathunyiweyo abangaziyo ukuthi bakhulumani ungani bayatshelwa ukuthi yenzani so yenzani kanje so i-Extraordinary Congress ukuthi elomsindo kanjeyana eZimbabwe angaze mbone ngitsho lebandla elilodwa eliyenza i-Extraordinary Congress elomsindo njengalwana mina mbonani ngamatopi laba aphekayo kabayekele into lizabehlula ayi bavela basoze bafike ndawo kuzabehlula kambe shuwa nxa bezaqala kwathiwa hey voters roll was tempered with today baqalisa ukuthi kube kube lokhetho kuphinde kuthiwa hey voters roll amabizo kobulawa kwakho kakuqondakali vele ngamatopi laba aphekayo kabayekele kabahle bayikhansele ngokuphela i-Extraordinary Congress iphathi yabo ihlife vele ikhanye ngani ayilama-supporters
salibonani bantu bezimbabwe salibonani bo-elva mina elisiphathela izindaba mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanye wesilobela entobe emangonini ngisithi mina ngesimanga kakhulu ukuthi kathi iphathi isindawo yokudlalela ukuthi ama-player zonke abefuna ukuthi abe ngu-number 1 ekudlaleni wonke nxa edlala afiseke ukuthi abonakale lakozombuzipha nje sokufanele ukuthi wonke umuntu okupolitiki sokumele abe ngu-president sokudlalwa phelapha sokungamadoda evela lapho ngoba nxa kuzakuthi unkomitho afuna u-president umakhuphe afuna u-president uMonzora afuna u-president lo munye layo afuna u-president kathi sokudlalwa ngabantu iqiniso elikhona ngelithi umakhuphe wayengaboni ukuthi uMonzora bamxothisa abanye abantu bebesaba ukuthi ngazokuvotwa bazadliwa besenzele ukuthi yena bakwazi ukuthi esishoneni manje bamvotele umakhuphe leyonto ivele iyakhanya singake sithanja sifike emthini ukuthi vele bona bacabanga ukuthi njona umgaba wabulala amaNdebele lo muntu ongaba ngumpresident abe neNdebele uzababulala kube kathi abantu abafanana thina sinje uThamisa simthembe kakhulu asingake sathi njona elishona uzafana lo mgaba umfundisi uyasizala isigebengu isigebengu asiyamzala umfundisi so lapha ngizama ukuthi ayisibo bonke abantu besishonene abalo meme but mina into ebengiyikhangelele ukuthi iphathi ifundise kakhulu ebandleni ukuthi kumele sikhethane hathi ngomhlobo ngoba sabe sesifikela khona phana kuzano PF eyabulala abantu ngeground thina njenge-MDC Alliance asikufuni lokhu uba upresident uThamisa kumele kunanzelele konke lokhu ukuthi kungenzakali lokhu idoti eyenzakale kumakhuphe labomonzora bekhetha wakwabona umuntu obengupresident wephathi echawa ngempama phambi komphakathi mina kuyimbebengizasemphela umoya vele ngicaphuke kakhulu loba umakhuphe ngingamsupporti ngisupporti uThamisa abasihloniphanga ababachawa umakhuphe kuyatshengiswa ukuthi iphathi liyana ibolile ayila nhlonipho baxotshe ubhebhe besithi kaziphathanga yona yonke vela iziphathanga liyana iphathi ukuthi ngako ukuthi kuyavunyelwa idilize isingabi khona vele isitshiswe nansho njalo Alexander Khanyeni phuma kule nkaya ngisithi mina idoti kana bayenzileyo basiyangisile yizano phefu yesibili yangemhlabeni
sanibonani sanibonani abantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphe waxothisa abantu bakaThamisa ephalamende wajika waxothisa ubhebhe xothisa abantu emsebenzini manje ugijana lo Douglas Monzora ethi yena ulandela isekelo sombuso so isekelo sombuso yiso lesi esesithi bamtshaye ngempama njengaloku asebekwezi njengoba sebemtshaya so yiso isekelo sombuso lesi abantu bakhala ngelizwe ukuthi ilizwe izanu PF ihlukumeza abantu izanu PF iyatshontsha i-corruption yena ugijima uyabhidliza i-MDC Alliance elwela leyo nto eyenziwa izanu PF embi lomama uright bemtshayeli inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwe ukuthi ilizwe lilunge kodwa yena akakuboni konke lokhu kuhamba labo Monzora manje basebemtshayile baright bemtshayile lokho umama nokacabangi kahle kahle kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunye laye manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili wagijima wakuharvest house ehamba lawo amaphoyisa emgadile amaphoyisa lamaso namhlanje sebemtshayile yiba sebemtshaye omonzola lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance ixotshisa abantu ephalamende abantu abavotelwe ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongena support barayithi bemtshayile loo mama lo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Donald Trump usebambane labebandla eliphikisayo elama-Democrats kudaba lokuthi abantu belemelika baphiwe imali ezinkulungwane ezimbili $2,000 ngamunye hathi ebesezivunyelwene i-$600 umuntu ngamunye. Izolo lolu daba lusiwe edale le-Senate lapho akukhangelelwe ukuthi lipase kumbe hathi bese lithunyelwa kumongameli Trump ayesayina. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba kaTrump ukuthi aqala lokusayina ibhili le isilungiswa ngamahlandla amabili i-house lele Senate kutshengisa nje ukuthi ngumuntu odidekileyo engqondweni obelokhelwa amaphupho okuthi mhlawumbe angatshintsha ukhetho olwesolwenzakele ngokudlala ngale ndlela. Kuyakhulu bekukhathaza abantu ukuthi lanxa ebebukekelwa ukufisa okuhle ukuthi abantu bathole imali eningi okube ukuthi abantu besebelahlekelwa ngama-benefits la kade bawathola lanxa enganganani kodwa be-expire nxa kuyikuthi lokho kakwenziwanga. So bekuvele kungasela sikhathi sokuthi angaphinde abisele linto emuva. Ngiyabona ubonile ukuthi mhlawumbe kungabaphinda futhi kubabisele emuva kulelo khetho solukhona lezi ndawo ezinjengabo-Georgia London. Yikho njengokucabangayo ukuthi hhayi indoda lowo udidekile engqondweni.
siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini yena uTrump lama Republicans babe sithi i 2000 iningi kakhulu ukuthi afeze injongo zakhe kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali.
Yego sobala ukuthi uTrump lapho befuna ukudlala sibele imidlalo ukuthi ngoba ya njengoba jele ukuthi isikhathi sonke lezo bekhona kuhlela ukukhulunyiswana usenza zonke imizamo ukuthi kufike kulesi sigaba kodwa bese chede lemuva athi yena adwebe phansi athi okungaqalwayo hathi kusho ukuthi uvele nje dlala sibili kakutshengisa ukuthi umuntu obeserious ngoba olayo ibandla lakhe le ya la labantu bakhe ibade bephathekile lomsebenzi ukuthi khona kulungisa lomsebenzi lendaba yemali ikakhulu ngalesi sikhathi befuneka khona kakhulu ya so ke hayi akusikho sibili okuqondileyo kade kusenza umnumzana Trump.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseOhio. Zana egita kudume phansi laphezulu makhathi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abahlanu kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo. Sixoxe lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT ngesonto eHarare, umfundisi Angleston Sibanda. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.